ukwehla kwezijeziso zalaba abantu abathathu. Eqinisweni ugogo odubekela osemakhaya uyiyouthi ezidubekela eselokitshini. Ama-industry avaliweyo khona beZimbabwe ngenxa yokuthi umnotho wethu ufile. Umnotho ofileyo lentengo zezinto ezikhwela everyday. Ukulweza kwamandla kwedola lakithi nxa liqathanisa yedola le-America kuyilokho. Ngezinye indlela bonke bona abantu abakulesi simo ileholo labantu abasebenzayo likhanya lokhu liyiholo elingelancedo elingaphansi kwalesi poverty bottom line. Ngokunjalo kutho ukuthi-ke abantu bonke laba engikhuluma ngabo eZimbabwe abakuboni kibo kuqakathekile ukwehliswa kwezijezo kulaba bantu. Engxenye bona bangakubona kuyinto enkulu efana imenyezelo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe bakhanya ukuthi alibanxa ukuthiwa kwehlisa izijezo lezi uhulumente engakababazi kumbe ufuna ukubabaza. Abantu bathole ukuthi impilo yabo iyatshintsha. Itshintsha njani? Ama-factory avula abantu baqhatshe. Abantu bahole imali elohlonzi ezenesithi baphile lezimuli zabo. Ezibhedlela lapha kube le mithi, into zonke zihambe kuhle. Kuthi ezomnotho welizwe ziphumele ziqanse ziye phezulu, ama-industry asebenze, kube le mpahla ezizathengiselwa phandle kwamazwe esithi thina ngama-exports abe seletha imali yemzini okuthiwa yi-foreign currency. Khonokho kungasincedisa kulapho kuphela esingaqalisa thina sithi hayi lapho umongameli welizwe uba umnankakho into ayikhulumayo hayi sibili abantu beZimbabwe babhenefitha. Kodwa wakhathesi hayi bakwenzile but eqinisweni abantu beZimbabwe bangaboni lutho babhenefithi lutho njalo akutsho lidlokibo ngoba bona abakukhala bona bakhala into ezizan ngetsimpilo yomuntu.
I-European Union ithi ilesifiso mpela sokudlelana kuhle leZimbabwe kodwa ithi okwenze iyachelisa izijeziso zenkampani yebutho ikuthi uhulumende kaMnangagwa ulokhe esephula amalungelo kaZulu. Kuyini iZimbabwe emele ikwenze ukuze ilungisise ubudlelwano bayo lamanye amazwe?
Well, lapho kutho ukuthi ibhora selisezandleni zethu njengelizwe leZimbabwe kumbe inti lisezandleni zikahulumende obusayo othungamelwa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi lathi indlela esiziphatha ngayo siziphathe ngendlela ezenza ukuthi amazwe la-Europe lo mhlaba wonke babonte eZimbabwe sokulontshintsho ngendlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu. Ngoba nxa siqhubeka siloku sihlukuluza kumbe sephula amalungelo abantu kuzenza ukuthi lezi zijeziso ezikhutshiweyo singancedeki kakhulu ngazo kube zingabuya zibisele futhi ngoba ilizwe labe loku li-under zise problem yokuthi yabe sithele kanzima. Siyezwa kathesi ukuthi lanxa ikhutshiwe ngapha sele khona. So kutshoni kusitho ukuthi kususela lamhlanje imithetho yonke leyo engathi iyahlukumeza abantu uhulumende kabona ukuthi masinye ayivakatshela ayitshintshe. Kathesi siyanazekisa abanxa besemhlanganweni umthetho uthi hamba uphele imfomo amapolisa kodwa uyathola imihlangano yabantu iyachithwa. Kuthiwa hhayi amapolisa awatsheli kuphela uyababhalela ucela bangavuma bengayabayali khona kubana kuyahlukuluza amalungelo abantu akuphathi abantu kuhle. So izo into esizilandela zenezo esifisa zilungisiswe uhulumende engephuli amalungelo abantu. Kathesi lezi sebenzi yabe zithole kanzima zifisa ukuthi lazo zitshengisele lapho ezingabhathenga kuhle kodwa ungananzela wathi uyaphuma uthi uyakwenza khonoko ususwa kuwe abantu bayabotshwa abantu bayatshaywa kubuya amapolisa kubuya amapolisa etshaya abantu konke lokhu kuyadingisa amalungelo abantu asiwahloniphi. So ke ukuze izinto ziguquke zonke lezi uhulumende katshintshe yonke imithetho nayehlukumeza abantu.